Hele Zimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olo World Book Day. Abalobi lababalisi bekhuthaza uZulu ukuthi avuselele umkhuba wokubala okhanya ususilela kulezi nsuku. Omunye wabalobi laba ngumnumzana Mlungisi Gasa, yena osencindezele ingwalo eziyisikhombisa njalo osanda kwethula ugwalo lwakhe olulesihloko esithi Umjibila Kababa.
Ukufunda izingwalo kumnandi kakhulu ngoba kuyingxenye yokuvuselela ulimi lwethu olokuvuselela kwamasiko ethu njengesizwe samaNdebele. So ke ngithi kubalulekile kakhulu ngoba abantu bonke bayabe be free and ingwalo lezi zikwenza nje usale ungenaso istress ma uzifunda ngoba okunye kuyabe kufana nokuthi uyabe ubuke imuvu kodwa uyibuke ngelihlo lengqondo.
Kugwalo lwakho lapha uthi Umjibila Kababa ukhuluma ngani kahle kahle?
Umjibila Kababa lugwalo olumnandi kakhulu lapho engangicikoza khona ngikhuluma ngezinto ezijiyejiyeneyo ngoba ezikhathini eziningi njengabantu ongithi njengemndeni kwesinye isikhathi ziba khona ezinye izinto especially esiyabe sizijiyelwe ngabokhokho ongithi inhlanhla yekhaya. Kuba khona umntwana vele okhethwayo ukuthi lowu nguye ongaphatha induku olo nguye ongaba lihawu lomndeni. So ke leli bhuku bengikhuluma ngezinto ezinjalo ekuthini kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi uvikele isiko langakini.
Lutholakala njani ugwalo lwakho?
Ingwalo zami ziyatholakala kimi uqobo eBulawayo ngoba kwakhathe singiseGoli. Abafuna ukuzithenga bangangitshayela kunamba zami zasemzansi ezithi +27 84 78 34 29. Ababe befuna ukuzithenga ekhaya bayazithola njalo kunombolo kadadewethu +26 3 775 239 111. Bangidinge enkundleni zokuxhumana kuFacebook uMlungisi Gasa kuma groups ami ngiyatholakala kugroup yami ekaFacebook ithi Mlungisi Gasa Ndebele Novels.
Mnumzana Mlungisi Gasa umlobi wengwalo zesiNdebele odabuka eNkayi ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. UNtungameli uphinde njalo waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi eAmagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Usuku lokukhuthaza ukubala kwengwalo luqakatheke kakhulu kumntwana esikolo nxa elanda ukuzofunda mane amakhono awafundayo. Funda ikhono lokukhuluma, ikhono lokulalela, ikhono lokubala, ikhono lokubhala. Siyabona ke ikhono lokubala limqoka njengoba amakhono afundwa esikolo nthe mane ikhono lokubala lalo lifakiwe lapho. Okwakuqala emfuna sikukhangele izikolo zethu ikakhulu ezemakhaya okuyizo izikolo eziningi ziyasilela ingwalo zokubala. Umntwana lomntwana kalalo ithuba lokuthi abe logwalo lwakhe edwa ezibalela. Ingwalo bagcina bezidonsela nabebahlanu, bebane, belitshumi kusiya ngokuthi banenhlanhla engakanani esikolo sabo ukuthi kube le ngwalo. Okubanga kumbe sokubanga ukuba ikhono lokubala lingathuthuki.
Umkhuba wokubala ungathi usakhona yini ebantwini njengasendulo?
Akusekho. Okanye ngithi nxa lapho kukhona khona sokukwalutshwane, sokuyindlela kancinci. Ezikolweni lapha ingwalo zokubala siyasilela, sibuye siphume singene emphakathini emavinkilini lapho esasithola khona amaphephandaba, esasithola khona ingwalo zokubala. Akusekho. Osokuba ngokuthi intshukuntshu yokubala ibe nlutshwane. Singabuzana imibuzo eminingi isizathu sokuthi indaba intshukuntshu yokubala siyehla. Okuningi okwenza abantu bakhuthalele ukubala impumela abayitholayo entweni abayenzayo. Izikolo indlela lapho okufundiswa khona abantwana ukubala, ukubhala, ukulalela, ukukhuluma ukuze beyenelise ukuba ngabantu abalempilo engcono, babenelise ukuxubana labanye abantu ngoba ukubala kuzabenelisa ukuthi akhulume indima ezehlukeneyo ngoba uzabefunda ukubala. Pho izikolo sezaphenduka zaba yindawo yokuyadlala amadlwana.
Aloke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ayemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.